sinamvelele ukuthi ngoNovemba bazingena ezombusazwe bakhipha umgabe esasingafamfuni sonke njengabantwana beZimbabwe. Kuthethe kufumile umgabe sathola ukuthi-ke wayekhokhela ibutho usengumsekeli kamongameli. Ababekhokhela embusweni abafakazela uZulu ukuthi umgabe sephumile uSibusiso Moyo usengu-Minister of Foreign Affairs oshiri sebengama-minister njalo. Yikho sinandelela lokuthi kathesi badeploya amasosha agcwala izabelo zonke kukhampeni la iZRP F. Lokhuyana abakwenzileyo ukuthi bafika basangeni kwezombusazwe singathi nje yi-public relations kuzama nje ukuvala abantu amehle ukuthi bacabange ukuthi-ke amasosha asekho kwezombusazwe. Kodwa eqinisweni siyakwazi ukuthi amasosha akhona kwezombusazwe. Kutshiwe enkanguyo ayethetha soze basaluthe umuntu ongayanga empini. Kathesi-ke sekungu-vice president ndike welizwe. Hayi, lokho abakuthiwo lizaba kuphela, amasotha akhona kwezombusazwe.
Mnumzana Chuma, nanto ke udaba, uthini wena ngamazwi kamnumzana Ndlovu?
Umali mami olukhulisa ugada kancane zinjalo, ngoba nxa ungakhangela i-constitution yeZimbabwe iyatsho njalo iyagayida ukuthi amasotha kumele enzeni, agcine ngaphi, uhambe njani. Lokwana okwenzeka ngoNovemba, lokwana ukhona emthethweni kuyavumakala vele yinsi zamasosha ukuthi ba-restore i-legacy nxa bebona ukuthi kona izinto azihambe kuhle elizweni. Njengokubona nje laphana ngesikhathi sona lesiyana ilizwe lethu beseliyilokana abantu ngesilungu i-free for all. So bokwenzakala nje sesirana nge-remote, amandla engasekho kumongameli nguye okhethiweyo, amandla esisebenziswa ngabanye abantu abangamelanga bawasebenzise. Ngakho-ke i-constitution elizwe lethu leZimbabwe iyavuma kwakuthi amasosha kumele adisende not only ngemgobho but ngokunye okuthiyethiyeneyo ukuthi ilizwe lingathabalali. Laphana elizwe lethu beselonakala besekuthabalala.
Mnumzana Ndlovu, sizwile njalo amasosha esithi nxa kuyukuthi uncedo lwabo olokuthwala amabhokisi okuvotela lungafunakala bazancedisa. Ukubona njani lo?
Uncedo lwamasosha okuthwala amabhokisi kasilufuni njengabantwana beZimbabwe, ngoba sisazi kamhlophe ukuthi kulohlangothi abalusekelayo, kuluhlangothi lweZANU-P F, ngoba yikho abaphila khona phela, yikho abanezikhunda khona phela, olungakhokhela yikho asengumsekeli kamongameli khona. Kakhulu uncedo lwabo amasosha kulokho. Amasosha kabahlale ezingameni bavikele abantwana beZimbabwe konke kubudlwangudlwango obungaba khona kuvela kwamazwe aphandle, hhathi kuvela phakathi eZimbabwe. Yebo kambe okathuma okhulumile-ke ukuthi amasosha alelungelo lawo ukuthi angene kwezombusazwe. Iqiniso lelo kuhle-ke sibili ufake lo mzekeliso kaKhama. UKhama akazange aretire atshaye kuba ngu-vice president weBotswana. UKhama waretire eseretayile wangena kuma-structures wakhula laye njengekhulu lama-structure waze kwafika kuthina abe ngumsekeli kamongameli.
Mnumzana Chuma, amasosha alile ukuthi akhona emaphandleni lapho kuthiwa akhankasela ibandla elibusayo. Wena uthini ngalokhu? Kungaku liqiniso yini?
Liqiniso elipheleleyo. Mina angikaze ngibone isosha likhankasela ibandla leZANU-P F. Mina ngiyabhoda ngikhankasa lami ngisezani. Angikaze ngihlale nesosha elikhankasela iZANU-P F. Ngoba nje manje umama wami ejika bana amasosha athi phuma mgabe, labantwana bezoba athi phuma mgabe. Nxa sokukhetha phela yikho phela ubona sesiya ekhetheni lolu olukamhlaka 30 July ukuthi abantwana beZimbabwe bazikhetheleke ofuna abafuna ukuthi na akhokhele. Lapha ubaba Mnangagwa ebeqedisa itheme ebesivele silayo thina njengeZANU-P F. Andiyakhumbula ukubana eZimbabwe lapha umongameli uphuma from ibandla elabelithize elabeliyile elabelinqobile ngesikhathi sona leso. So which means ukubona isikhundla sobumongameli lobana kuyayala kulobu busebadleni nalelana kuzokufike ukhetho olulandelayo. Ngakho ke umnangagwa lapha ebeqedisa item evele besilayo thina siyimandete kuze ngu-2013 ufika ku-2018 njengebandla leZANU-P F. Kho-ke u-2018 usefikile, nakho-ke ilanga lokhetho selifakiwe, nabo abantu sebekhankasa sesivelele-ke ukubana uzulo azikhethileyo umuntu ababefuna ubana akhokele siya phambili. Amasotsha mina angaboni khankathela izampemu mina ngilunga lezanupemu njalo futhi ngililunga lotizine elincane ilunga eliphezulu kuba ngisedala le-central committee yezanupemu. Angikaze ngibone mina isotsha elikhankaselayo.